Abalaleli bamele bazi ukuthi njengenhlanganiso thina asamamukelanga impumela yokhetho kamongameli nyakenye. Okuthi ukuthi ngesilungu ukuthi not recognize the election without a presidential election. Ngazibonile last year la this year how uMnangagwa beparliament na siba nokutshengisela ukukhonona kwethu. So nakusasa kulowo monakalo ukuthi siyabe sitshengisela ukukhonona kwethu ukuthi asimamukeli njengomongameli weZimbabwe.
Lizahamba kodwa ephalamende libe seliphuma nxa engangena.
Okwamanje asikabi neqiniso ukuthi kuzayenzwa kanjani kusasa ngoba sisaibonisa namacebo. So kukathathu edale lephalamende and kathathu lathi sitshengisela ngendlela ezithiyeneyo. Okokuqala sangena wathi sephakathi sasesiphuma i-workout ngesilungu. Okwesibili sangena sahlala phansi sala kumsukumele ngena bagcina besixotha ngamapolisi. Okwesithathu sayala ukungena ephalamende. So sizabona sisasa ukuthi kwenza kanjani.
Abanye ikakhulu bona bezanu-PF bathi ukungayi kwenu ephalamende kumbe ukutshengisela phezu kobukhokheli bukaMnangagwa ikudlala ngesikhathi ngoba seladuma ledlula ukhetho solwedlula lithini ngalokho?
Into enhle ngempilo ukuthi ni kudemokhrasi sinamalungelo okubona izinto ngendlela ezijeneyo. Kubazisa ubuhlungu kakhulu abantu bezanu-PF ukutshengisela kwethu ngoba babefisa ukuthi ni lathi simbizi uMnangagwa sithi ngupresident. So ma singambizi singathi president jamisa bazi ubuhlungu kakhulu. So lathi sizaqhubela phambili sitshengisela ukuthi ni uMnangagwa akabhotelanga abantu beZimbabwe kwaba lokuqibikezelana okwenzakalayo. So kuzamisisa ubuhlungu konokho even kwi-international community ma bezama ukuringeja besenza babe lokhu bebuza ukuthi ni kanti indaba yenu empumela yokhetho le isingaphi ngoba i-MDC lokhu ingahambela empumela yokhetho. Ngakho-ke thina njenge-MDC asibandaba ukuthi izani icabangane esikwaziyo ukuthi abantu beZimbabwe abamvotelanga uMnangagwa.